Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 14 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga lanamhlanje limnandi ngoba sikhumbulile amaqhawe ethu afele empini. Lalabo abafela lapha abangabekwanga eHeroes Acre enkulu bengavunyelwanga ukuthi baye khona. Kodwa thina sibabona kungabantu abangabekwa khona. Kodwa namhla sibona ungani hayi kuzaba kusichazile ngoba sikuvunyelwe ukuthi thina sikuyenze ukuthi sikhulume ngalabo bantu.
UZulu weZimbabwe unanze usuku lwamaqhawe olwe Heroes Day lamhlanje endaweni ezehlukeneyo zelizwe.
Umsekeli kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Emmerson Mnangagwa, ulalisiwe esibhedlela seSouth Africa ngemva kokuhlanza esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto.
Imbiko yokuthi unkosikazi Grace Mugabe uchaye amantombazana atholakale ehoteleni la madodana akhe kwele South Africa isichiye abanye bebuzana ukuthi amapholisa kwele South Africa alakona ukumthathela amanyathelo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
UZulu weZimbabwe unanze usuku lwamaqhawe olwe National Heroes Day lamhlanje lapho umongameli Robert Mugabe aveze khona emalibeni weHeroes Acre ukuthi omunye wabasekeli bakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokugula ngesonto eGwanda. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa wafakelwa ichefu. Kubika uMavis Gama.
Ubelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo uZulu okubalisa ingoma ebezimumethe ubuhlungu ngokwakwenzakala ngesikhathi sempi ziculwa yikhwaya yamapholisa. UZulu obethe gwaqa emkhosini owenzelwe eNational Heroes Acre eHarare lobe sele emakhaya ubelindele ukuzokunengi phezu kokugijinyiswa kwaMnangagwa esibhedlela kwele South Africa. Umongameli Mugabe uthetheleli ithuba ukwazisa njalo uZulu weZimbabwe ngemva kamphathintambo emahofisini akhe unkosikazi Shivai Mahofa obikwa ebhubhe lamhle kuseni. Kodwa utshengise ukukhathazeka ngesehlakalo sokutshaywa kwamapholisa ngabakubutho.
If soldiers and the police cross purposes and they go for each other, how will they prevent people?
Nxa abakubutho labesipholiseni bezatshayana ngokwabo, baza kwenelisa na ukunqabela abantu makhaza lapho sebesilwa ngendlela efanayo? Isizwe sakithi sikhule nje ngoba kulokuthula, ngakho masikusekele lokho.
UZulu weHarare okubalisa umnumzana Sibangani Ndiweni uthi uyasolisa lokho okwenzakale kuMnangagwa.
Lokho kusitshengisa indaba zokuthi abantu laba balokudonselana phakathi kwe-G40 leLacoste, ukuthi umuntu ongaphansi kwakhe osebenzisana laye engakhulumi kahle ukuthi ungapi, even lokuthi aphenduke evela kurali yakhe ebuye endlini yakhe umnyo wakhe eselegula ngale indaba engani yasikhathaza, but akulanto esingayenza, siyabe sikhangele behluphana khona ngabo.
Wengeza ethi lanxa evumelana lenkulumo kaMugabe kokwenzakala kwabezomvikela lapho base bechaya nabodwa, ufisa ngabe uyabakhuza ngendlela inye lapho bethe bahlukumeza uZulu.
Leyo ndaba leyahlupha ngoba nxa amapholisa echaya abantu bethathela abantu imali befuna ukuphiwa imali okhuzenini ukubanjiswa imali lapho ukuthi bengabotshwa akakhulumi kangako. So mbonani enye indaba kadumela ibambe nale ukuthi ukuziphathwa kwabo kwamapholisa namasosha bahambisana njani loZulu sibili.
Embikweni wakhe owethulwe ngalolu suku lokunanza imisebenzi yabalwa impi yenkululeko, umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi kuyadanisa ukuba abalwa impi yenkululeko laba benganakekelwa kangako. Uqhubeke elibaziswa ngomculo otshiyeneyo uZulu lapho uMongameli Mgabe lenkokheli yakhe beye kuyabeka amaluba ethuneni elimela amaqhawe wonke achonela empini yokukhulula ele Zimbabwe, ele Tomb of the Unknown Soldier. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngimuMavis Gama.
Ilanga lokukhumbula abalwa impi yenkululeko bancitshwa inhlonipho yamaqhawe esizwe eZimbabwe jikelele linanzwe inhlanganiso yebheju likaZulu imanyene labalwa impi yenkululeko abeZebra Freedom Fighters emathuneni kaZulu mathupha awe Lady Stanley Cemetery lase Stanley Hall koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekoBulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwekhefu lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele endaweni ezehlukeneyo emhlabeni jikelele. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakakhululeki lalapho selikhululwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Commemorating the Sacrifices of the Unsung Heroes, Truth, Our Tool, Our Pride. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uphumelele, njalo baqale ngokuyahlonipha amaqhawe alele emathuneni ephelandaba, bafaka amaluba, bathi sebesiya eLady Stanley Cemetery koBulawayo lakho bafaka amaluba ethuneni lomkhokheli webutho uLookout Masuku uCharles Grey labanye.
Ngilethemba lokuthi ilanga lanamhlanje kusebenzekile, kuyabonisa ukuthi hayi iZimbabwe kayilolwa ngaluhlangothi lo oluyi-1 kodwa yalelwa izandla leZipra.
Umqondisi weZipra Veterans Association umnumzana Benny Ncube uthe kube lilanga elihle lokunanza ibutho elasebenza gadalala kodwa lancitshwa inhlonipho.
Ilanga lalamhlala nje njengamaZipra Veterans dave kakhulu ngoba kade kuyisikhathi sokuthi sikhumbule labo abasithiyayo ngesikhathi sempi la ngesikhathi sesingenele lapha ekhaya abangakhunjulwayo nguhulumende esamfaka esilalweni. So ngalokho thina njengamaZebra sikubone kufanele ukuthi senze umbuthano wethu, sihloniphe abanye bethu esasebenza labo sikhulula leli lizwe.
Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthe kuqakathekile ukukhumbula amaqhawe agoqela uMuyi uLookout Masuku ongahlonitshwanga nguhulumende, ethi kumnyaka ozayo umkhosi uyakhula, isigaba lesigaba sizananza amabutho, njalo amagama abo bazaqala ukuwalomba.
Kusukela kusasa kuma-provinces wonke akithi kuze kuyefika umhlaba ulingene enkabazwe lihambe lidinga libuza abantu ngamaqhawe, libe lelisti yabo yonke. Funa ukuthi umnyaka ozayo province by province kube le-roll call.
Ethi akhona amanye amaqhawe esifazana awalwa impi abalisa uJane Chabalala, uJudith Todd labanye, ethi abaphiwanga inhlonipho okumele bayithole. Ibhetshu likaZulu lebutho leZipra basungule uhlelo lokukhumbula lawo maqhawe, iningi lawo alele eLady Stanley Cemetery koBulawayo agoqela uLookout Masuku, uSwazini Ndlovu, uRichard Dube, uMasala Sibanda, uCharles Grey, uRuben Dingani, uLuke Mhlanga, uAmos Patrick Ngwenya, uWelshman Mabena, uIsaac Nyathi, uGray Bango, uAbel Siwela, uSolomon Chuma, uPhilemon Mabuza, labanye. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo eStanley Hall, ngingunompumelelo Moyo.
Njengokutsho kwethu umsekeli kaMongameli Robert Mugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokuhlanza lokuhuda esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto. UMugabe ukufakazile ukugula kukaMnangagwa emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHarare namuhla. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa yena utshele intatheli zindaba ukuthi uMnangagwa ulaliswe uhlaselwe ngomkhuhlane wegastritis wona omenze wahlanza kabuhlungu njalo wahuda. Lokhu kwenze wasuka ngesiphangiphangi eGwanda emhlanganweni kaMugabe ungakapheli wagijinyiselwa esibhedlela ezimbalwa ngehelikopta andubana aye kwele South Africa izolo. Kunakanelwa ukuthi uMnangagwa engaba wafakelwa ekudleni izitha zakhe kubandla leZANU-PF eziphikisa imizamo yakhe yokuthatha intambo zombuso alubana uMugabe ethe wasuka esihlalweni. UParirenyatwa uthe ukhulume loMnangagwa ekuseni namhla wamazisa ukuthi usesizwa ngcono kakhulu. Sixoxe loDokotela Joshua Spanda sambuza ukuthi wona umkhuhlane wegastritis ubangelwa yini.
Igastritis isifo sesisu esokusubuka esiswini, umuntu exexebuke kancane esiswini ngaphakathi kwaso ebese evuvuka. Siyenza sona ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ahlanze kakhulu, kwesinye isikhathi umuntu ahlanze ngisho legazi nxa ngabe igastritis yakhona inkulu kakhulu. Kuvuvuka nje kwengaphakathi yesisu.
Ubangelwa yini lomkhuhlane?
Umkhuhlane lo wegastritis wenziwa izinto eziningi ezihlanganisa ukudla esikudlayo nxa ngabe kule acid kumunyu kakhulu, kuyenzeka ukuthi kuyenza umuntu asubuke ngaphakathi. Ukudla okunjengamasi, ukudla okunjengebilebile, ukudla okunjenge amadrinki lawa aphuzwayo okhokho labo stone nje, amadrinki nala angathi ayababa njalo amunyu, ayakwenza ukuthi kube ne-acid eningi echisisisu ngaphakathi. Kube sekusiba kwesinye isikhathi ngamaphilisi, kunemikhakha eminingi yamaphilisi esubula isisu engahambisana namaphilisi abulala ubuhlungu anjengabo brufen, o-indocid, o-disprin laba abathengwayo ekhemesti nje kalula. Lawa maphilisi alakho ukuthi nawo asubula isisu.
Bakhona abanakanela ukuthi ubaba uMnangagwa engaba efakelwe ekudleni akudlileyo. Yebo, ichefu iyawubangela lawo lomkhuhlane.
Kungenzeka ukuthi nxa kuwukuthi ichefu mhlawumbe ine-acid elisubulayo, kungenzeka mhlawumbe ukuthi kwenzeke lokho. Kodwa usozwazi ngoba njengokusho kwani ngaphambilini, ikhona imikhakha eminingi eyenza ukuthi isisu sisubuke ingaphakathi yaso.
Ukwelapheka kona welapheka kalula na?
Kunamaphilisi avala i-acid, kumbe ngathi kunamaphilisi abulala i-acid ngaphakathi kwesisu. Amanye ayaphuzwa, amanye athathwa imijovo, and imijovo yakhona iyabulala i-acid kakhulu. Nxa ngabe umuntu esheshe wa-treatwa kungenzeka ukuthi aphole kalula nje. Kodwa nangabe mhlawumbe akutholanga i-treatment enhle, kungenzeka futhi umuntu abe nama-complications.
Lo ngudokotela Joshua Spanda esixoxela ekwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Spanda.
ngibona mina lolu daba lutshengisa ukuthi ukhetho luka 2018 lokulwisana kuphakathi kwamaqembu ezanu PF kuza kubazima eminyakeni ezayo, ngoba nxasebelisana phezulu kangaka bekuze kuthwase ukufakelwa uvice president, kutshengisa ukuthi abantu bazana nje bonakani bazathala kanzima kakhulu kulolu khetho esikhangelane lalo. Njalo kukhonokho kokuthi ozathatha isikhundla ngemva kokuba upresident Mugabe echile isikhundla kumbe cabanga ukuthi engasenele sikwenza imisebenzi angaba ngubani. Njalo ukuthi ngakuyukuthi ufakelwe uvice president kutshengisa ukuthi phela abasebenzi bakahulumende abaningi kusho ukuthi kabamthandi, ngoba bekhangelele ukuthi uMnangagwa nguyo oziphetheyo abafana nama-CIO namapholisa. Le nto enjalo ukuthi bekungeke kube lula kangako ukuthi kuze kufike esibangeni sokuthi ukudla kwakhe kukhanye kufakwe i-poison.
Yebo, bakhona abathi ufakelwe, kanti abanye bathi hayi uzigulele nje. Iqiniso kasikabilazi, kodwa nxa kuyikuthi yebo bamfakele bebemzama bebembangisana.
Ngibona ngikho khona ukuthi abantu abaningi bayesaba ukuthi ilizwe lingabuswa nguvice president Mnangagwa, kuza kuba lokulwa okukhulu. Njalo abantu abaningi bayesaba ukuthi ukhanya ngumuntu olenhliziyo eyomleke kakhulu ongathwalisa nzima abantu abaningi. Khonokho bonani kungakhuthaza abanye abantu ukuthi bathi hayi kutho ukuthi kufanele sizame ngamandla wonke ukuthi angatholi umbuso welizwe, njengoba sekuthiwa sesekukhanya ngani iqembu lakhe lelingani seliza phumelela ekuthini limfuqele phambili athathe ubukhosi kupresident Mugabe. Kodwa kungabe kuyiqiniso njalo ukuthi angabe umuntu ophongugula nje phela nxa usemthimbeno njengalo akade bekuwo ukudla bekuhamba ezindaweni eziningi njalo kungabe kuyikuthi nje isisu sakhe sisuke sangathandi ukudla kade lakho, bese kuba yikuthi yena uvice president nabanye bakhe abasebenza laye baphange baqale ngokuthi no ufakelwe ushef, besenzela ukuthi abantu babone ngani uqakatheke kakhulu. So asingabi kwazi impumela yalokho kwenzakala njalo ukuthi uhambe esibhedlele ngabecho wabuya wakhitshwa laphana, kodwa wabuya waqhubeka waya kwele South Africa. Angabe ukuthi wethukile ngoba ecabanga ukuthi lezi eziningi kumbuzama ukuthi akhe indaba leyo ibe nkulu. Phela nxa umuntu ekhanye ngani yena uyobulawayo esikhathini esiningi abantu bagcina bemzwela usizi. Ngakho kasazi mhlawumbe uvice president uzama ukudinga ukuthi abantu bamzwela usizi bagcine bemnike umbuso wokwelizwe.
Umnumzana Khululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe.
Live talk lamhla sixoxa ngosuku lokunanza amaqhawe esizwe olwe National Heroes Day.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ele Botswana lithi selizaqala ukunikeza amaphilisi okulwisana lomkhuhlane wengculaza, ama-ARV, kubatshayeli bamaloli abangena bevela kwamanye amazwe kanye labesifazane abaphila ngokuthengisa umzimba. Lolu luhlelo olwasungula inhlanganiso ye-SADC ngaphansi kwegama elithi HIV/AIDS Cross-Border Initiative, lokukhangela ukunceda ikakhulu abatshayeli bamaloli kanye labesifazane abathengisa umzimba. Okugatsha kwelezempilakahle kwele Botswana uNkosikazi Shinas El Halab uthi inyathela leSADC lizanceda amaqembu amabili la ekuluseni umkhuhlane wengculaza. U-El Halab uthi batshayeli abamaloli kanye labathengisa imzimba bangabanye besengozini yokungenwa ligciwane lengculaza. Inyathela leSADC liyamukelwe ngezandla zombili liningi, kugoqela uMnumzana Mthabisi Dube othi kuzanceda ekuthuthukiseni inhlelo zokulwisa umkhuhlane we-HIV.
Angathi linyathelo elihle leli elithethwe yiBotswana, ngoba ama-driver aku-risk enkulu kakhulu labo mama laba abathengisa imzimba. So sibona ngani kuyinto ezasiza kakhulu.
UNkosazana Elina Ndlovu uthi noma nje uhlelo loluqathekile, kumele ikakhulu abathengisa imzimba bangabi lokwesaba, bahlole igazi labo ukuze baqale ukunatha amaphilisi ama-ARV uma belegciwane.
I-program yangkhona it's a good move. I'm sure izabanceda okuqathekileyo ukuthi bangesabi ukutesta, njalo bathathe i-advantage of i-program leyo.
Umnumzana Sten Ncube uthi uyawulwamukela lolu hlelo kodwa bekumele iofisi yeSADC kube yiyo ehamba phambili kulolu daba njalo leBotswana lalo kumele litsho ukuthi abachayeli balo kanye labathemisa umzimba bazangena yini kulolu hlelo.
Nxa kuyikuthi bathesta abachayeli abavela phandle kuphela asizange ukuthi bona bathi abawama truck drivers bawathesta na. Njalo sibe singuba kwazi ukuthi le nxa kweinitiative yeSADC akube yiSADC secretariat ekhulumayo ukuthi lapha eSADC sesizathesta abantu ngendlela ethini.
Umnumzana Alex Banda uthi isiphatho esinye sabachayeli kanye labathengisa imizimba senza lolu hlelo oluqatheke kumpila kahle zabo.
Ma drivers wamagonyithi, they are always more preoccupied. Siya lapha lalaphana bevive behlangene labantu besimami khona ngali ngosisi lapha bebusuku. So ungathola ukuthi khona abantu abaningi bayagula abadriva amagonyithi laba nabosisi laba basebenze busuku bayagula. So bonosisi laba basebenze busuku they are also at risk. So I think this is a good initiative yenziwe yi-government yeBotswana.
Ngaphansi kwalolu hlelo iSADC ikhiphe imali engangezigidi ezingamachumi amane lanhlanu i-45 million. Abachayeli kanye labathengisa umzimba bakhuthazwa ukuyahlola igazi, imikhuhlane yemacansini njalo bexwayiswe ukuthi bantshintshe indlela abaphila ngayo uma ebafaka impila kahle yabo engozini. iSADC isiqale ukwakha amaklinika ikakhulu emadolobheni aseduze lemngcele lapho abachayeli labathengisa imizimba abazathola uncedo khona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Siyabonga ke Martin lapho bekhuluma ngamanyathelo okulisana legciwane lengculaza asethethwe ngumanyano weSADC lapho asebesungule khona uhlelo lokupha abachayeli bamaroli amaphilisi ama-ARVs.
Imbiko yokuthi unkosikazi Grace Mugabe uchaye amantombazana atholakale ehoteleni lamadodana akhe eSouth Africa isichiye abanye bebuzana ukuthi amapholisa alakho yini ukumthathela amanyathelo. Unkosikazi Mugabe ubengekho embuthaneni werally owenziwe ngumkakhe ngomgqibelo kuthiwa ke khona uyelatshwa unyawo lapho alimala engena emoteni kumaviki amabili adluleyo. Kodwa lamhla enkundleni yobulembu beTwitter untombazana osakhulayo uGabriela Angels ufake umfanekiso wakhe otshengisa inkalakatha enxeba esiphongweni athi yabangelwa ikubhaxabulwa akwenziwa unkosikazi Mugabe ehoteleni yedolobho leSandton elabangane bakhe abathathu. Abantu abakankosikazi Mugabe uRobert Mugabe Jr. loBela Mine Mugabe babikwa becele enyaweni lapho bachiya unina encedisana labamlindayo amabodyguards ukubhaxabula amantombazana la amathathu. Amapholisa eSandton alile ukukhuluma leStudio 7 esithi lolu daba lusacwayisiswa. Amagqwetha akhulume leStudio 7 athi unkosikazi Mugabe ulako ukuthoniswa ngoba engavikelwa imithetho evikela inkokheli zamazwe. Kodwa amanye amagqwetha athi lokhu kuza kuya ngobudlelwano bamazwe omabili eleSouth Africa leleZimbabwe. Sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu othi unkosikazi Mugabe usetshengise ukwehluleka kuba ngumzali.
Uyahlala ehoteleni vele khona okokuqala yinto erongona le ngoba yimali yabantu beZimbabwe abadubekayo futhi abantwana beyihlalisa ehoteleni. Njalo nxa ungumama uthaya abakho abantwana awuthaya abantwana ongabaziyo ngoba abantu abakho yibo bokuqala abangafundiswa ngumthetho bahlala bodwa at that age behlala bodwa yikho kubenza behlala namankazana. So ukuthi ubathayele labantwana vele kakunasizathu kutshengisa ukuthi yena vele iy'ngqondo zakhe yizo ezingathathiwe ngoba okokuqala yena eziyendele kumgabi wayevele engahlali hotelini wayehlala ngekhaya. So ukuthi ungazuza imali usuqalisa ukubona abantwana bakhulise ngendlela wena ongazange ukhule ngayo kutshengisa ukuthi vele yena mthetho wakhe kafanelanga lokuba ngumfazi wokapresident ngoba imfundiso yakhe imbi ngoba ukuthaya khona okokuqala vele kakulunganga. Kumele afundise abantu abakhe umthetho bakhule benomthetho bekwazi ukuthi amelanga bakwenze khonokhu bengazange batshate.
Singathini nxa sikhangele ukuba ngunkosikazi kamongameli u-first lady ngesilungu owenze isihluku lesi.
Bengafanelanga Chris ukuba umfazi kamongameli. Izenzo zakhe zonke azenzayo ukuhlala ethethisa abantu, ekhomba abantu ngemini, utshengisa ukuthi yena vele khona khani ukuthi abe umfazi kamongameli vele kafanelanga. Ngoba umfazi kamongameli kumele lihambe kuye liyomtshela ama-problems yenu alenzeni alisingathi. Kodwa umfazi kapresidenti ngayeza ahambe ethethisa abantu, abize noma mbani afuna ukumbiza amthethise phambi kwabantu, utshengisa ukuthi vele yena okokuqala vele ukuthi abe khona phana abe ngumfazi kapresidenti yikho kuro. Upresidenti laye waphambanisa ukuthi athi umntwana ongakana amenze unkosikazi wakhe, ngoba akahloniphi vele usemkhiphe nesithunzi vele kasakhangele ukuthi ngupresidenti. So velekala lungele lokuba ngu-first lady ngisho ngezenzo zakhe azenzayo. Konoku akuqalisile eZimbabwe ukuthona ethethisa abantu vele kusokumdlulisile, sezahamba ikhaya noma mbani noma kuyiphi indawo, ngoba uyathengisa ukuthi vele khonokhwala wakuzuza ngengozi ukuthi abe ngumfazi kaprezidenti. Ngoba ngabani kuthiwa ngumntwana olayiweyo uzane ebantwini, ngabani konke khonokho uba le mhloni lakho? Ungathi ngumfazi kaprezidenti iye yanyekelwa ngabantu wena ungabi le mhloni, kutshengisa ukuthi vele lapho phuma khona kashilo khaya eliqondileyo.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu oqoqa inhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje sizweke uJoseph Njanji ukuthi usiphatheleni kumidlalo ebikona lamhlanje.
Emidlalweni obusenkundleni iRufaro esikodlweni iHarare, iqembu le-Highlanders linqobe le-Dynamos ngetukanya abahlohlele iqembu le-Bhoso ngu-Wyvesi eBabali kanye loThemba Lethumthunzi. Njalo omabili lawa maqembu aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala, kwathi ele-Highlanders lona lingezelele ngabadlali abadlala kuqembu labo elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ele-Bhoso 90. Umqeqeshi weBhoso 90 uMelusi Sibanda nguye obezibambe esidukwini emdlalweni wanamuhla ephathisana loSiza Khoza. Kube ngesifanayo njalo lasenkundleni eWhite City esedolobheni lakoBulawayo, lapho iqembu leChicken Inn elinqobe khona eleBulawayo City nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leChicken Inn nguMichael Bebe, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, umqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn uJulius Ndlovu uthi abadlali abadlale namhla badlale kuhle kakhulu bengela ukwesaba.
Badlale kuhle kakhulu kindness of stage fright. We thought maybe this is our chance, but no, they played well. Kusine team is the 30 players, but most of the players were still up. So but a chance of very kuhle kakhulu first.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBulawayo City uBeritaka laye uthe namhla bekulithuba lokuba bebone laba abangajwayelanga ukudlala.
Ya abafana abaningi abazake bethola ithuba lokudlala igame isikhathi eside, but namhla balitholile ithuba. Abanye bakhona badlalile sibili, ikakhulu uDumo udlalile utshengisele ukuthi lakufeste ngadlala.
Kweminye imidlalo yokunanza ikhefu lamaqhawe yalwela uzibuse, iqembu leBlack Rhinos litshayele ihada nge-2 kanya. Iqembu leBulawayo Chiefs litshayele iCholocho Select nge-6 kanya. Iqembu leyamagagasi linqobele Mosi Rovers nge-1 kanya. Kuthi iqembu leLupane City libe ngutshikilobhanqa 2-2 leZim Leopards. Kusasa iqembu leHighlanders lizadibana leZimbabwe Defence Forces Select esikodlweni iHarare ngosuku lokunanza ibutho lesizwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Umsekeli kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Emmerson Mnangagwa, ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokuhlanza lokuhuda esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto.
UZulu unanze usuku oluqakathekisa amaqhawe ole-National Heroes Day lamhlanje.
unkosikazi Grace Mgabe ubhaxabule amantombazana amathathu awathole elamadodana akhe ehoteleni kwele South Africa.
Silugqiba ke lapha uhlelo, igama uChris Gandele lale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.